sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amige ngithathe leli thuba ngibonge uThandono kaWande obesiphake uhlelo lwelimi lwesishona. Lingalivuka njani? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 12 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Tsamisa usinde engozini yokuphostelwa igrenade izolo eChinoyi.
Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo, yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo, lokhu kungakalungiswa udaba lokuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe.
Inkosi uMzilikazi wesibili ube ngekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle, ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale.
Gambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na.
Ngangitheka umntwana ntambama ngihlela ukuthi iphendi lomntwana ligcwele igazi, and then maligcwele igazi aya e-UBH liyashekhwa umntwana, sathola idoktor sithi umntwana udlenguliwe many times vele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Tsamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi. Ibandla leli belilomhlangano elithi ngokubonga uZulu weChinoyi ngokuvotela amalunga aleli bandla kukhetho lwama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi umuntu obesemoteni elenombolo zama number plates ezithi AFA 1651 uphose leli bomba ejonge ukubulala uThamisa ngoba leli gulunede beliqonda imota yakhe, kodwa ngokutholakala kwenhlanhla akula muntu olimeleyo. Abalandeli baleli bandla bake babuthanisa imali yokumthengela imota engangeni inhlamvu zombhobho njalo elakho kumvikela engozini efana lale, kodwa akwazakali ukuthi imota le izathengwa nini. UMahere uthi iqula laleli bandla elalizolungiselela umhlangano lo lahlaselwa ngamabhomba epetulo enkundleni eyenzelwe lumhlangano ngobusuku kuzavuka kuqutshwa lomhlangano. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga. Besile rally njengoba libonile namuhla ke eChinoyi. Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo, yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu, kodwa ke kwanise ukumeka shoot abantu bonke basave. Sakuqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi. Sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko.
Manje ngokubona kwenu kuzaphetha ngani? Lizaqhubeka lilokhu lisenza imihlangano khona kukhanya kulobudlangudlwangu obunje?
Ngiyabonga. Ye, saqhubekela phambili ngomhlangano wethu. Ye, ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko. Kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemise umongameli wavuke Nelson Tsamisa ke oboye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni. So asoze simetheke nge-triple C ngenxa yokubana ke singilungiselele ukuya platform uhulumeni lomutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sisekele ngoba we legitimate political organization eregistered okusemthethweni so lilalisi lalilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi etiswasuze sime siyaphambili ke ngeviki ezayo siya ke kwenye indawo lapho esahlangana khona labantu bethu ke so sizaqhubekela phambili si-organize umhlangano uyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esetshinoyi imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule silokhu sikulolu daba intathelo izindaba yephephandaba lobulembu be-internet ele-Newshawk uRubimbo Mutshenje ubikwa ehlukuluzwe wahudulwa ngenwele zakhe ngomunye wabontanga be-CCC walimala uMtshenje uthi ubesemsebenzini ezithathela imfanekiso dukuduku wahlaselwa ngosakhulayo lo wamenza isihluku kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC uFatsayi Mahere uthi bakhulume lo Mtshenje baxolisa uMahere uthi bayasisola lesi sehlakalo njalo balethemba lokuthi asisoze siphinde ngoba intatheli izindaba kumele zisebenze zikhululekile. Umgubho wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kulabathathu abathi yibo inkosi yoqobo uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo loBulelani loBhengula Khumalo. Embuthanweni wangomgqibelo bekulozwide kalanga loBulelani. Sibuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo uMzilikazi okuqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi uMzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kuMzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba uBulelani Khumalo laye ube khona elizweni bathethe yini thuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo uMzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kuBulelani abakhonzayo futhi labo la kuPZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sesakithi samaNdebele uMzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
Ay, lati siyabonga. Loge umnumzana Greta Voloza Sibanda. Isikhulumeli sika umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eGobulawayo. Indodana kalo owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu kuyona le iviki kucala aletheswayo elokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu lelokuphunyuka ezandleni zamapholisa. Usiqoqoqela usejelele kami sikhuluma nje. Ngesizwe loludaba ngokugcweleyo lusethulwa nguEzra Chisas Banda ekhona le koBulawayo.
Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kwababomncane uMphoko and then uma basibesi-advise ukuthi sihambise umntwana eyechekhwa ngoba ubhuti wami wa-ekta ngendlela ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval yokuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika egoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya and then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha, vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangishekha umntwana ntambama ngitshela ukuthi ipenti lomntwana ligcwele igazi. And then ma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana nodokotela, umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mami ngcono ngikhulume silize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzongibulala vele ngingakhulumi. Nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kasiqoqela ukhalezi madozi umkakhe evalelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now, because there are other forces that are pushing ukuthi avalele, at the end of the day, we have to trust ukuthi ama-investigations, the system, above all, uNkulunkulu take control ukuthi kucace. Ngoba clearly ama-statements abhaliweyo ngumama lo mntwana, the medical report namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazwi kagugu wathuzelwa ngunina omncane kasiqoqoqela unkosazana Sigcobisile Sibanda uthi uMphoko wakaqala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba lezi zisukuhlungu kakhulu. Kubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenyiweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe step according to amaphepha amwapepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report ukhangela ama-statement ama-complainants awuhambelani.
Umantshi uMakdira uthe uMphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakho wabaleka. Kodwa-ke iqoqa likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba uMphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho simple, kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-rap. So sesizamile i-consent, baseyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court, esesikuzama kathesi ukwenza amaphepha amkhona ukuthi esiyethola i-bail e-High Court.
Umnumzana Gqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalwa impi yenkululeko kumele kube yibo abakhokhela leli bandla. umnangagwa ubevala umhlangano wokusungulwa kolunye njalo ugatsha lwamawovet eHarare izolo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo olwezak luthi luzangena ezikolo lujezise ezihlawulisa abantwana ngedola leMelika zisala ukwamukela idola leZimbabwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sabibonani ninjani? Hayi, thina siyavuka sikhona, mpela sikhona, siyaphila kutswana lapha. Ya, hayi, ngiyazwa ngithi ke ngifa komboniso kumbono onyana lapha. Undoda lo kuthiwa ngoshuma lo uyakhuluma sibeuthi hheyi gugurakunde heyi umnangagohambile liwandla ukona hale wathini amathuthi amathuthi akusebenzi lokunangikhanyeka. Ye uthe uthuma lo sowadla amathezano asoze phindelunge. Singathi owukuthi naye bontuzana isithwalise kanzima kanje sihlale emagangeni senza njani ngenxa yayo. Yini uzobe lokhuluma leke support into engasebenziyo. Nanangikhangele ngicela uthuma lo lingamfakele Studio 7 ikalanto ayikhuluma ukhuluma into engasisebenziyo. Yazi usuvusa ulaka lundoda lowo saphela ngabazali sinje sezintandane uright ubuyise uyaphila lonini uyaphila into ememenza ukuthi ephulume kubi. So faka lokugawule bonke laba uyazi ukuthi ngakhuluma sonzwa ubuhlungu kabi ngoba thina ukuthi obaba bethu bafaka kabuhlungu. Ngiyakhuluma na uKhumalo mina ilizwe lami ngiyakhuluma ukuthi bengazi ukuthi uKhumalo uyakhuluma akusebenzi lokhu abakwenza into eyidoda labayenzayo le babe supporta le nto engasebenziyo saphela ngaba zali. Ah, alright, thank you. Ngiyabonga ngoba khulwa kuye kuningi ngasuka sezimlanda ngisamdonsa ngebhathi. Sawu.
Ngibingelela, ngibingelela Studio 7 abasakazi, ngibingelele nabalaleli bomsakazi omkhulu isikhondla khondla somsakazi kodwa ke dabukiswa indoda lenye MRP ebikade ikhuluma izolikuthusela omunye. Hayi, engithanda ukusho ndoda kithi akuthuselwana kupolitiki, kuyadibhethwa ndoda kukhulunywe, akuliwa, kuthuselwana, ungatreteni abanye emsakazweni. Awunayo imvume yokutreteni abanye emsakazweni. Ma uzwa ukuthi inkulumo ayikuhleli kahle, uyahlala nje khona enuthule, ulalele abanye bevunga ipolitiki ndoda. Sikupolitiki, akuliwa, akuthuselwana, ungatreteni. Ma usutreteni abanye usuyizanu, usuyizanu uPF, ngoba izanu ephila ngokutreteni abanye. Abanye phila ngokuthusela abanye uligwala uligwala impela kupolitiki yikho sukhetha nje ukuthusela abanye abantwana xoxa kahle nabanye abantwana kupolitiki lapho esihlanganale ndoda kithi.
Studio 7 salibonani livuka njani ndabalaleli phela iCCC akutsho ukuthi khona kumbeni kayifuni ukuthi umhlaba izwe lidatshulwe phakathi. Hayi, iCCC yinjalani umjwaca oyabulindile inyamazana ukuthi iyobula awa yonihlele ekhaya. So thina njenge MRP asiqhubekeni, siqhubekeni ngokuqinisa umkhankaso, singabuyela emuva, qhubekeni sikwazi ukudabula umhlaba, sikwazi ukudabula izwe lakithi, sikwazi ukukwenza okwakuvele kuyikho emandla, sikwazi ukuthi abantwabethu noma sihlona abantwabethu sibashiye endaweni yakubo. I-CCC hayi iyobe ilokhu ilindile, ngumjwaqa wenja eyabihlela ekhaya ilindile inyamazana ezizobuya ntambama labafana. So MRP aqinani, qinisani, lingabuyela emuva, qinani liqinise. Ngiyabonga
talibonani basakazi beStudio 7 labalaleli, mbingele kakhulu ibandla elihle, ibandla labantu yelo movement. Ngithi khuthalani nderejista ukuvota, ningakhulume kakhulu kuStudio 7, ukukhuluma kakhulu kodwa sikhulume nini phela sirejistile yikho ukuze siwinise uchamis. Ngibe sengimangala lo kumbe kuthiwa ngumgwado okhulumela izano lothi umnangagwa kazinlutho ngokuncishwa kwabo sikhala ibheyili yosikhala benza icala. Indaba abantu bezanu PF bathumba abantu babulala kodwa bathika bayenzwa walutho bayaphuma, nangu lo wabulala uMoblessing, nangu kazangu wabotshwa wapho ngokuvalelwa nje kokuvala abantu kuphela wakhitshwa. Nansi iGugurawundi yabantu babulawa kabuhlungu, umnangagubhandi otshiwe ngabaphandle. Kanti ukhuluma ngokubopha kwangaphi lokwenza icala kwangabayenzela iphi icala ojobu njengobani abantu abahamba bayenza umsindo yibo abantu bezanu PF. Kodwa ngenxa yokuthi bona sebe-abuse imithetho, ikhoti singezanu PF, amapholisa sengayezanu PF, amasosha angayezanu PF, ukhulumani kuyafanana labo gawule lo ukhuluma amangu kumbumbulu bayi abantu bezimbabwe ngathi sebe zithwele nzima kangangenxa yezanu kanti esikunje kuyavota ithi yona ihlala iwina nxa iwina kwenziwa ikuyini ukuthi izanu PF kulala abantu ithumba abantu manxa iwina fiyafiya mina ngicela ukuthi limbuzeleni umgwadi lo ngoba abantu bathunjwa izanu PF ebusuku babulawa izanu bengazi bemele eqineme lapha bethi CCC ilamanga izanu PF yiyo kunje wona la malunga kamthwakazi akahamba athathwe ekanathethwe izanu iyakwazi ukuthi bathatheleni izanu PF vele yabulala kanti bona babephikani lapha bebayalane ebantwini thina sikwazi ukuthi izanu yabulala kunje ukhetho lona bayakwazi ukuthi ichamisi bacha ukuhle khona besazongenela abantu ekhaya bebethusele bebabulala umuntu etshona emele izanu PF wonke okugawulela ababekhuluma umbumbulu abantu sithwele nzima thina ngezanu PF abake bemukutshona bekhulumela izanu PF fanathi ezivele sifunitshela abadala bethu ukuthi behambe emhlanganweni ezanu PF ibe ngabezanu bephansi izandla begqoke izikipa kodwa ebhokisini bebevodwa vele kade siyabatshela lokhu ukuthi sibe senza izithutha abantu bezanu kuphelile lokhu senza abadala bethu iziphukuphuku zethu
Studio 7 linjani impela ngiyalibingelela lonke basakazi lapha estudio ya uNdlovu lapha eBilabila South Africa ya siyakhala ngento ezenzakala lapha ekhaya lapha siyakhala kakhulu ngokuhlukuluzwa okwenziwa i-CCC lomthakazi kuyasikhalisa kakhulu okwenziwa nguhulumende wezanu sesikhangele ukhetho kangaka indlela yabojwani wamombe leyo sibebotshwa futhi bangasaphela amabheyili tshengisa ucuku lohulumende lo kamnankakho wezanu PF ya intaba ezayindi kakhulu le kodwa ke sikhulekela ukuthi abantu mpela babambane abezanu ama-CCC MDC wonke amabandla nje senze njenge-America sithi ma uhulumende asingamfuni sonke siyavota simkhuphe babambane bamkhuphe umnankagwakho kutho kuna mnankagwakho kutho umnankagwalo siboneni bandla elitsha ukuthi liza nani abazokubuya yini ama-investors bezovesta ekhaya lapho beze zonke izinto ezizakwenza ukuthi kubele emsebenzi ngiyabonga xolo sibuba mude
linjani mahlaba ezulu hayi siyalibingelela nasingapha kwele South Africa lingabe linjani bakamthwakazi hayi siyabonga umcimbi wenkosi yethu umzilikazi nenkosi yethu ubulelane sidalwa kungaba njalo nje kutshengisela ukuthi hayi ubaba umzilikazi inkosi yethu yayiyinkosi eqakathekileyo yayiyinkosi yesizwe sikamthwakazi hayi siyabonga kakhulu bese sithi hayi aluba umthwakazi ingakhula khula mthwakazi kodwa ngicelani kubuza beStudio 7 hlala nsizwa umfundisi umqandla ngiyeyedwa okhulumayo kada kula abanye yini abafundisi kungani ngiyeyedwa eZimbabwe ubaba umfundisi umkandla hayi sikusole ukukhuluma kwakhe kodwa like lidobha abafundisi phela baningi lichintshatshintshe baningi labanye nje abancane nje lathi sibezwe phela hayi kungabe kukhuluma umfundisi umkandla njalezi ndaba zegwanda kathi kithi kubonkayi ngale aziphuma sizizwe ezakubonkayi sizegwanda kuphela hayi siyabonga
lithonile lithona njani ngekhaya kustudio 7 okukhulumayo ngubaba odabuka lapha enkayi umpofu lesimanga esikhulunywa yilo baba umgwadi lo ufana ka-exactly labangani bakhe labochuma nalo omunye laye lo ojwayele ukukhuluma izinto ezingamanga bebadala kambe bacabanga ukuthi bakhuluma le nganeni uma bekhuluma ukuthi eZimbabwe kulo mthetho umthetho wakhona umthetho ovikela izanu PF umthetho owenza ingane zihlupheke abafazi bahlupheke babulawe njengezinja baqunywaqunywa amaphisi bafakwe emgodleni baphoselwe emgodini baqede lapho bathi kule justice eZimbabwe abantu baphila impilo esemthethweni umthetho wakuba nojob zikhali lo angeke wabotshelwa ukuthi ulwela isidumbu esabulawa kabuhlungu sibulawa isigebengu lesi esingaziwa lokuthi senziwani lamhlanje ukuthulwe ngaso kuthule zwi akulamuntu okhuluma ngaso sozuza umuntu wezanu ekhuluma ngokuthi umuntu lwana wabulala umuntu ngesihluku isigebengu lesi esibulala umfazi izanu PF 40 years besingumuntu enuka ebolileyo leyo kubulala abantu bezisa abantu ubuhlungu but baye kuthi kulo mthetho weZimbabwe umthetho wakhona olenketho abetshabe umthetho ovikela abantu ababulala abantwana abancane ababulala izalukazi abancitsha izalukazi izibhedlela sokuyadinga amaphilisi e-BP imigwaqo ifile yonke into ifile ma kukhulunywa ngomthetho kodwa kukhulunywa ngabo bona ukuthi bona yibo abavikelwa ngomthetho kuphela babopha abantu aba-innocent babavalele MRP laba abantu ababotshiwe manje ababathuthele ejele babotshele ukuthi bakhulumelane ukuthi siyabandlululwa njengamandebeli siyasidelayinwa sibekwe eceleni njengezinto ezinga-existiyo emhlabeni kodwa kuthiwa hlalani lithule kugcotiswa amafutha emlonyeni ukuthi wekulani lithi sidlile sisuthi kodwa kudala kusenzeka izinto ezibuhlungu ngiyaxolisa ukuba umuntu kodwa inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba for 40 years lokho sihlezi phezu kokuhlupheka okuhlukumezeka sibulawa senziwa izinto ezingazi existiyo emhlabeni uNkulunkulu kangenele phakathi kwalokhu kuhlupheka esikuthola kuleli lizwe ubuswa ngababulali
mina ngiyabulisa emsakazweni Studio 7 ngikhuluma noKhanda liyachisa la ngqondongqondo ungqo straight ingqondongqondo singqo lo nekhanda lishisa kakhulu lawo ngamakhanda what head usho me ngithi kulo masibanda lo ayeke le nto yakuthi kwena into yamashona yadlula kuye abazi ubuhlungu ayizipainini engizwayo mina so kame kancane futhi lanoma kuthi aziyakhala namhla yena uzabe cacha phasi kombheda thina itizabe siphedela ama-ekes futhula hayi le nto yokudlala kame kancane masibanda into engayenza nakuphela ukuthi ifudumeza amanzi ephuze ibe right ngingafaka ithukela into engitsholmini hothed banase nazali yaseklabrandel
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika owayengumongameli welemelika mnumzana Donald Trump ngomgqibelo uqhubeke ngemihlangano yakhe ukukhankasa ukuba ngumongameli kukhetho oluzayo. UTrump uphinde njalo wasola ugatsha lezemithetho lamapholisa awe-FBI esithi basetshenziswa ukumhlukuluza nje kuphela ngoba baqale lokhu kathesi sokuyiwa kukhetho. Kambe engaba ekhuluma iqiniso na uTrump? Sibuzele umbuzo ocubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ay baba Kandi undoda lo ule 18 months 1 year 6 months bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela uleta amaphepha lawo kazange avume ukuthi aleta amaphepha lawo ngabe emiyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho indaba kabani indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago ngabe kasikubutsho khonokho phela ukuthi bungani bemhlasela kathesi bamnika ithuba elide isandla eside yena ngekhanda lakhe eliqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza lapho amaphepha la ngiwathethe amaphepha ngawami bazawabona kanti uzitshela kabuzange lange so amaphepha lala sebewathethe bawathatha kathesi nxa bewathatha kathesi ye yi-politics phela nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republicans bakhale ngomuntu ukuthi indaba esehlaselwa kathesi hhayi akulanto enjalo le into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambe lawo awafanelanga ukuthi abe ngapha kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu yena akazange awalethe leli licala leli licala sibili elisegcikeni angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje sihamba lalo sizwe ukuthi kuzafika ngaphi kuyawela ngaphi indulo xaxaxa mna mbona ngathi hhayi yena nguye ozehlulekeleyo la bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela nxa sokuphenduka sekubatshaya la kuma-elections la akhathesi abuyayo yebo zibe zitsho njalo nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini awubatshaya wabavuthuza so bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonoko kodwa-ke bona yibo abazigqula amazwane khonapho bona ama-Republicans nalawo ngokusekelana lohlanya lwabo lunolu oluqhubeka lokho elisenza lusiya phambili yikho kubona kwami lokhu baba Kandi.
Hayi siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhona. Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lantathu na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeng sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.